iqiniso sibili kakhulu okukhulunywa uNick Mangwana ukuthi laba bayibo asebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwegrawundi balufikise ebantwini. Sebenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona koBulawayo induction ebekhona be-induction abanathi bezabe babayesinza umsebenzi koBulawayo izinduna lama-rapporteurs. Abasadi babayibo balaqhuba umsebenzi. Sebeqedile uhlelo lolo lokade belubamba lokusungula ukuthi bangawubamba njani, bazawubamba njani umsebenzi lo. Ngokunjalo ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini. Sikhuluma nje sinje ngemva kwekhefu bengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayibo sebewunikiwe nguhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathe uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba ngakho kasoze aphumele mpumela ekhangelelwe nguZulu weMandebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa imihlobimbono yabantu. Imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitsho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwi likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu banembono ethini yebo phela. Kodwa-ke masingathi thina hhayi izaphunza le kodwa yonimithi. Kodwa asithini thina asilindeleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amaphahla kumbe izakhipha ito leli lodwa. Asilindeleni kodwa futhi sithi izaphunza ingakaze izale iyonimithi hhayi sabe sesibambanisile. Asibanikeli ithuba laba sebenikwe lowo msebenzi yebo phela. Ngalo lekhosi abanye kade bebona masho elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo ngiyananzelela yebo phela akulanto enkomo vele e-perfect. Akulamuntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini bethi wonke 100% bavumelana layo. Kodwa-ke okwakadesi asibanikela ithuba labasebenikiwe umsebenzi bayethule umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi sibone ukuthi bayaphuma le-product ezafunwa ngabantu ezathandwa ngabantu yini kumbe hhathi. Kodwa nxa beqhube kuhle lakho abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini le bayibambe kuhle kumbe nxa ingahambanga kuhle betsho njalo ukuthi hhayi lokho kusahambanga kuhle bese besitsho labo umbono yabo ukuthi bekade bekusolade bazezokhandle kuthi umsebenzi bakulethe kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa. Abesengena ke ebantwini bese kuyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ukuxolisa. Kodwa ukhumbule phela mabankulu ukuthi umnqondo uqhuba lolu hlelo umgabe onguye uhle naleso sikhathi nguye umlando esifaka kuye ukuthi yena nayo yena engakahambi nguye ayemele exolise